Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 8 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye Afro Barometer luveza ukuba abantu beZimbabwe abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lambili 72% bathi ilizwe libuswa ngendlela embi. Udubo olukhona elizweni solubangele ukuthi abanye bathi impilo yayingcono ngesikhathi sombuso kamnumzana Ian Smith oyebusa ilizwe lisathiwa iRhodesia.
Labo babona umbono wokuthi khona ngesikhathi sikaSmith sasingcono kumbe yena uSmith wayengcono ngabantu vele abangamadzakudzaku ngoba
uhulumende uthi usekhuphule intengo yomumbu ezabhadala abalimi yafika kumadola eZimbabwe yazinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa lamachumi amahlanu $75,000 kusisindo se-metric ton elilodwa.
Angiboni ukuthi kuyancedisa layo i-90 yusaleyo abazayiphiwa vele imalini. Ngibona ngathi uhulumende nje uthela amanzi emhlanu wedada.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uphenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Afro Barometer luveza ukuba abantu beZimbabwe abayisilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lambili 72% bathi ilizwe libuswa ngendlela embi, njalo bathi kumele uhulumende aphange alungise umnotho kanye lokusilela kwemisebenzi. Abantu abayisilinganiso sokungamachumi amabili lasithupha ekhulwini 26% yibo kuphela abathi ilizwe lihamba ngendlela enhle. I-Afro Barometer yethule impumela yaloluphenyo izolo. Ithi kusukela umongameli Emmerson Mnangagwa ethatha umbuso ngo-2017, iningi lithi kaqhubi kuhle umsebenzi. Ngokufanayo, inani labathi ilizwe lisendleleni enhle lalo liqhubeka lisehla. Uphenyo lolu luthi ukubhidlika komnotho kanye lokusilela kwemisebenzi yikho okumqoka ukwedlula konke abantu abafuna kulungiswe ngokuphangisa. Isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change koBulawayo, umnumzana Swithan Chirodza, uthi uphenyo lolu luveza sobala ukwehluleka kombuso kamongameli Mnangagwa.
Hayi, impilo kayihambi ngendlela baqinisile labo abathi into sezingena egangeni. Ngoba ungakhangela isinkwa sasiyi-80 cents, isinkwa sasingaphansi kwedola. Kodwa kwakamanje uzananzela ukuthi isinkwa kwezinye indawo sesiyi-$50, $25. Ama-tax asekhona, abantu bahlala bethathela izimali nguhulumende ongenzi lutho ukuthi ancedise uZulu. Phela lokhu kuthathwa ama-tax, abantu belokhu behluthumelwa umhlabathi. Khayela umfo kamalunga ngale bamthathela umhlabathi, into ababeyenza bethathela abelungu isikhathi esidlulileyo. Umnotho wethu, thina ngokwethu ukuphila kwethu konke kuhamba kusehla phansi. Labo bantu baqinisile, njalo singathi isibanga leso ku-research naleyo, hayi leso sibanga siyasekelwa sibili yithi ngapha ku-Citizens Coalition for Change.
Kodwa abezanu-PF Chirodza bathi ilizwe liphethwe kuhle, ikanti lo mphathi ntambo wezemali uMthuli Ncube laye uhlezi esithi umnotho weZimbabwe lawo usuvuke kwathu njalo uqhuba kuhle.
Isinkwa okwakathesi sesidula sisi phezu kwedola into yayingazange yenzakale umgabe lo abamkhiphayo esabusa so sibona ukuthi uZulu usehlupheka kakhulu ngenxa yejambo likaMnangagwa eseli gadile le Reserve Bank izimali eze Reserve Bank zikhitshwa laphana e Reserve Bank zihanjiswa kubosiphatheleni zisedlaliswa ifeja ngabosiphatheleni kusenza ukuthi uZulu eswele imali lesisindo imali engagcinakala emabank isenza ukuthi ama pension abe khangelela ukuthi azagcina abantu abe yinto nje eyinhlekisa nxa abanye abafisa ukuthi bethole ama pension bekhangela. So into esinanzelela ukuthi impilo yethu hayi kayiseyiyo leyani esasiyazi. So laba abe Afrobarometer umbuzo wabo lo ngibona ngani uphendulwe kuhle ngabantu beZimbabwe.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change kwaBulawayo. Siphinde njalo saxoxa lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule yena othi uphenyo lolu luqoqwe ngabantu abavele bezonda uhulumende.
Ngithi lokho imisebenzi yezinta ngento ziyakwela zonke izinto zikhozwa ngumomo wempi phakathi kweRussia neUkraine. Ungakhohlwa ukuthi sivela ngaphi. Sivela emumeni we-COVID, emumeni onzima akade ubhazalalise ama-economies omhlaba wonke, uguqwe ngamadolo. Kathesi nxa kuyi-Afrobarometer lokukhuluma, i-Afrobarometer le ikhuluma zinezi zinto, akhuluma umbono, imbono yabo abayithethe ebantwini abaphikisana lohulumende. Yikho kuphela kukhona, akula mbono wabantu aba. I-70 something percent ekhuluma ngokuthi ilizwe liyalahleka. Ilizwe lisendleleni inkomo kodwa selobunzima obubangelwa ugangelwe emhlaba wonke ukuthi izinto zilindane emhlabeni wonke jikelele. Umhlaba umangakuhle ngenxa yokuthi kulezi izimpi zeRussia zikhweza amafutha zakhweza yonke into. Yonke into kayimangakuhle phakathi komhlaba nothi eZimbabwe kuphela.
Kodwa uphenyo lolu babagawule luthi vele kusukela ngo-2017 kungakabi lo daba lweRussia bathi kusukela ngo-2017, 2018, 2021 kathesi ngo-2022 abantu abaningi eZimbabwe bebevele besithi hayi ilizwe lisendleleni embi akula lutho olulungayo.
Baba Nkomo, ngiyakuzwisisa khonoko kodwa khangela phela lapho esivela khona. Ikakhulu ihulumende kaMnangagwa ithe ithatha ilizwe libe livele emuva le kubeso izinto zibe zizimbi babankomo. Siyakukhangela khona ukuthi singene phakathi kwama-barrier check kwangena phakathi kwani konke emuva ngale ngesikhathi sikamgaro. Kuthe uMnangagwa laye ethatha uMnangagwa uthethe emumeni vele omubi izinto zinikubi kodwa umnyama obekhona ukuthi sangena phakathi kwe-COVID sangena phakathi kade sifuna siphuma ku-COVID i-COVID yakhona ayikapheli sesingena phakathi komumo omubi womhlaba owezimbi zeRussia oyiwo phambanisa ama-economies. I-COVID iphambanisile ama-economies, umumo weRussia lo usuphambanisa ama-economies amazwe nokuthi eZimbabwe kuphela but umhlaba wonke jikelele. So yikho simele sikukhangele kuloko babampo.
Alo-ke ngumnumzana Believe Gawule owebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni loNtungamile Nkomo weStudio 7 ekwaBulawayo. Kunjalo nje udubo olukhona elizweni solubangele ukuthi abanye bathi impilo yayingcono ngesikhathi sombuso kamnumzana Ian Smith owayebusa ilizwe elisathiwa iRhodesia. Abatsho njalo bathi lanxa abantu babe bandlululwa okwakumele kwenziwe ikulungisisa imithetho yokuthi abantu bengaphathwa njengezigqili. Kodwa abanye bathi lanxa uZulu elamba kulezehlakalo zocuku lokunyamalaliswa kwabantu kungcono kulombuso wabahuquluzi benotho. Lingxoxo mpikiswano idla ubhedu enkundleni yokuxhumana eTwitter. Sixoxe lowalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZebra umnumzana Max Mkandla othi kavumelani lalabo abathi umbuso kaSmith wawungcono.
Laba babona umbono wokuthi khona ngesikhathi sika Smith sasingcono kumbe yena Smith wayengcono. Ngabantu vele abangamadzakudzaku ngoba ubungcono lobo kababuboni namhlanje. Babe vele bekhona khona ngale ku Smith isikhathi sonke lesikhathi becatshile nje. Ngilusizi kulabo abangazenge bevele bebekhona emhlabeni ngesikhathi silwisana lamabhunu ngoba nombuso ka Smith abazenge bewuboni. Bonke labo abazelwe kathesi lapha ngo 79 78 umuntu ezalwa umbuso ka Smith wazela ngapi? Njalo ulo ongabe lokho esakhuluma ngokuthi efanisele umbuso wabantu ethona hayi lo mbuso lo kawulunganga olungileyo ngamakhiwa ngumthengisi sibili ongamelanga ukuthi khona ehambe ezivezile ebantwini ungumuntu ongamelanga phiwe ithuba lokuthengisa ilizwe njalo ngoba na ilizwe leli bazalibisela emuva thina abanye sikhuluma ngedemocracy ukuthi wonke umuntu kabe lelunga lakhe alithandayo emekulo kodwa ngalokho osesikubona lokuthi ngisokulabantu bafuna ukubisela umbuso wabantu abaningi emabhunwini kumbe emakhiweni bethu Smith wayengcono abayehlala lamakhiwa
kodwa abatsho njalo bathi bona nxa sikhangele okwakusenzakala ngesikhathi sikaSmith siyabona ukubana kwakungela kubulawa wabo wabantu kucatsha kwabantu lokunye okunjalo ucuku olwedlula olukhona kathesi uthini wena ngakho lo
akulaqiniso lapho likhulunywa lapho ukuthi khona ngesikhathi sikaSmith abantu kazenge becatsha bacatshiswa abantu sibili abaningi bacatsha yikho phela abantu babesuka bebaleka bengavalelisanga babe kuyikhona lokhu isizathu sokuthi bazacatshiswa ngesikhathi sikaSmith kwakusebenza i-special branch eyiyo eyayikhangelana lezombangazwe i-special branch yayingasiyo ma-security lana sithi thina ngayise-ID i-criminal investigation department kodwa yilabana abantu sibili babehlukuluza njalo babengakhuthi njalo babebalanda abantu ebusuku kambe izindlu zatsha kangaka ngesikhathi sikaSmith zitshiswa kuthiwa kade kufidwa ama-terrorist umuntu yena lowo thena abantu babengacatshiswa vela izindlu babetshiselwa abantu phakathi ezindlini kudutshulwe phakathi kwezindlu khona lapho lo khuluma esitsho njalo ngumuntu lwana olelungelo lokukhuluma akuphuphileyo uyavunyelwa kodwa-ke wayengekho ngesikhathi sempi ngobana kaze ngibone lutho lowo muntu lowo nxa umbuso wabansundu lowo ungamsuthiseki kahle yena kadinga indlela ezokulungisisa khona lokhu hatshe ethathe umbuso wabaningi ethena okasmith wawungcono ngayehlala lo smith yiwo abantu baqeda abantu bababulala abantu bathatha abantu bebahlohlela lemlindini ngakho-ke lokhu hhayi thina asoze sikuvumele lokhu mina njengami mina uben kumbe umax asoze mvumele into enjengayona leyo
alo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi enkululeko ekuvuyo lezibra ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende uthi usekhuphule intengo yomumbu ezabhadalwa abalimi yafika kumadola eZimbabwe azinkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa lamachumi amahlanu 75,000 kusisindo se-metric ton elilodwa. Lokhu kuvezwe lugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko enkundleni yalo yobulenjini ye-Twitter izolo ntambama. Umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka ubikwa etshele idale lekhabhinethi ukuthi abalimi abazaletha umumbu kuqala bazathola amadola ngamachumi ayisitshiyagalolunye i-US 90 dollars nge-metric ton eyodwa. Leli nyathelo lizathathwa njalo lakulabo abazaletha kuqala izilimo ze-sunflower le-soya beans. Uchinda soluzaphathwa njengesilimo esithunyelwa phandle kwelizwe i-export crop njengegwayi njalo intengo yalezi zilimo izafana laleyo eyakwamanye amazwe. Abanye abalimi babikwa besenqaba ukuthengisela iziphala zelizwe ze-Grain Marketing Board umumbu ngoba ibhadala imali ephansi njalo uhulumende ubesithi abakwenzayo akukho emthethweni. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezokulima.
Lapha kuleli lizwe vele sekonakele ngoba intengo evele ibekwa ngebond kayindawo njengoba lisiwa usa kwamalanga. Leyo mali isisala nje izinombolo ezinkulu eziqatha kodwa eqinisweni uhlonzi lwemali yakhona kayisasebenzi. Ngakho uhulumende angaze afake imali enganani abeke inani elinganani akubasizi ngalutho abalimi ngobana nxa bona sebebuyela ukuthi bayilungisa amasimu abo izinto zonke abazifunayo imfuno zabo ekulimeni zifuna elo hlonzi njengedola lemelika kumbe iRand South Africa. Ngakho lokho intengo lezo kimi angiboni zithokozisa ngisho ngubani ngoba uyathengani ngaleyo mali uhulumende angaze athenge ithani ngaleyo mali ayiqambileyo iza kunceda ngani? Iyakwenza ubana umsebenzi womlimi ubuyele emuva. Singakhohlwa njalo ukuthi imvama uhulumende lo kumbe nxa ethe amabele kaye ahanjiswe e-GMP uyaphuza bathi sebeyithola imali yabo ivele isizingugude isigugudwe yi-inflation. Kangiboni ukuthi kuyancedisa layo i-90 yusaleyo abazayiphiwa vele imalini. Ngibona ngathi uhulumende nje uthela amanzi emhlani wedada. Sizabona abalimi abaningi mhlawumbe sebeyekela ulima wona umumbu lowo bezama ezinye indlela zokuziphilisa ngoba imali leyo ikhanya ingathi iningi nxa ukhangela inani layo kodwa eqinisweni imali ukulunga kwayo kusekuthengeni nxa imali ingathengi lutho ngayela msebenzi.
Simbonile umphathintambo wezokulima echasisela idale lekhabhinethi leli ukuthi intengo le iphezulu njalo ingafanana lakwezinye izigaba ze-Afrika.
Asoze ulinganise imali yeZimbabwe ngitsho layiphi imali ekhona e-Afrika ngobana iningi lemali ye-Afrika isekelwa lidola lemelika emazweni amaningi. Ngakho-ke yona le i-75,000 namhla kusasa iyavuka iyimalini iyabe isingaphansi kwaleyo engabe kuthiwa yiyo ethengayo kuzwekazi le-Afrika. Hhayi umphathintambo lapha hhayi eqinisweni yikuhlonipha nje ukuthi uqamba amanga. Singathi thina umende eceleni kwesikhala senxa ithubhu lebhayisikili lihlajiwe. Akulaqiniso la ngoba nokuyimali lokhu kweZimbabwe sikhuluma nje khathi sikhamba kuyawa abantu bayakwazi nxa ilingana lenye Afrika yindaba engayifakanga mhlawumbe ngerandi wayifaka ngeyusa lelo lapho ekade izahlala khona ibe lohlonzi okwesikhathi eside ngoba lezo mali kaziwi ngesiqubu lesi sisibona ibhondi lisiwa ngalo kube trova isikhathi ekholisisa osowabo kuleyo khabhinethi ekhanya layo nje iyaphumputha idukuza emnyameni kayikwazi ekwenzayo.
Alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi kwezokulima obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGwanda.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ibhanga leWorld Bank selethule uhlelo lokuphathisa abesifazane abazithweleyo ukuthi bathwalwe ngama-ambulance kungelambadalo koBulawayo kunye laseHarare. Umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi idolobho lakoBulawayo yilo lodwa elibe lenani elikhwelileyo ngesilinganiso sokulitshumi ekhulwini 10% labantu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 kuviki edluleyo. Okumanje ke sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Salbona abalaleli be Studio 7 nani basakazi be Studio 7 ngofeli qinisa lo khulumayo khuluma ngese Johannesburg ekhaya kuse Lupane eKana eJabiwa nesimanga saloyo ophethe ezimfundo lo thina kumele ukuthi isikole zimshayele ama 7000 ukuze eyenze idili lakhe kanti lelo dili ulithethe lo ukhethe ubani ukhethe izakhamizi zabantwana noma uba bazikhethene bona lapha eParliament mangabe ukuthi yena ufuna leyo bali ukuthi izakhamizi zishaye izakhamizi ziyalamba isakhamizi siyeke ukuyathenga ushukela ngendaba zokuthi yena ufuna ukuyekweza idili lakhe kanti leyo mali yakhe leyo ozoyihola ngoba ekhethu uzoyiholela bani uzobe ziholela yena noma uzobe holela izakhamizi ngoba ekhethu ukuthi abambe isikolo abheke isikolo ukuthi isikolo zithuba kanjani phela lokho okwenzayo kungokwa akhe lokho akuchumani lezakhamizi ukuthi ukuthi izakhamizi kumele ziyomhlawulela leyo mali ukuthi yena ayeze idili lakhe leyo mali ukusho ukuthi ngoba izikolo zingaka baziyashaya i7000 izikolo zingaka uzothola malini yena leseleyo uzoyisapha kodwa abantwana manje abanamabhuku umntana amenganabhuku ngihambe ngiyoshayise abantu izakhamizi zishaya imali engaka umntwana enganabhuku ukuthi ayekwenza okwakhe okwakhe nje ewuye eyiwadi izakhamizi zidlambile isikolo singanabhola abanye abantwana abanamabhola abanamakhito ukuthi badlale ibhola esikolweni isikolo sishaye imali engaka ukuthina ahambe ekwenza idili lakhe lokuzijabulisa thina ngapha sikuye ukuthi sikhala izinyembezi ifikabe kuyangami izakhamizi ngabe nje isikole nje ngabe nje abo headmaster vele leyo mali abayishayi leyo mali okumele ukuthi ishaye ihambe igcwalisele leyo mali iyethenga amabhuku esikolo iyethenga ikhithi yokuthi abantwana badlale iyethenga ibhola yokuthi abantwana badlale hayi kuyanikeza umuntu osezozijabulisa lisa ayiwani uzikuma bemkhethile laba bamkhethile abamshayela imali yena ngoba lokho kungokwakhe lokho individual engakuthathi iproblem yakhe ebese ifaka kwabanye abantu ngoba siyahlupheka manje eZimbabwe yizo lezi ndaba zokuthi shayani imali sigijime shaya imali singazazi ukuthi imali zakhona ziyapi lokho sije sirotshwa manje mina inkunzi uthweke ngamaphoyisa abanye inkunzi nabo labona labo lo omama loyo basibamba inkunzi straight 99 ngibe emini libaleleke bona ikupamba abantu inkunzi lokho abantu izakhamizi izikolo bezingayishaye le mali le yena akazizezelele ngoba lidili lakhe eliqondane naye lelo
salibonani bakithi bantu bezimbabwe linjani zonke ezindaweni zonke labasemazweni lapha ngiyancenga kakhulu bantu bezimbabwe ukuthi abantu nxa kuthiwa kuba kuma-election kabake bakwazi ukuthi kathi bavotela abantu bangavoteli ukuthi ngithanda ubani kabavoteli ukuthi ubani uzakwenza so lapha engicela kakhulu yikuthi ilizwe lethu lezimbabwe lilohlupho olukhulu lwemali kodwa iphathi ebusayo iyakwazi lapho iyachiya khona imali yelizwe nxa bengakwanisi ukuyayithatha kabathumele okukwanisayo ngoba abantu sebehluphekile ngokusebenzela into engekho sisebenzela amanamba siza kufasiya abantu bethu bengelalutho kodwa sisebenza nzima kanti ngabe sisebenza sile mali yethu esiyifaka ebhenki besishiyela abantu bethu okunye okutshengisayo ukuthi sasebenza ukuze labo bafise ukusebenzela abo abantwana so ngitsho ukuthi bonke abantu kabavula amehlo bakhangele abantu bangabothaba kumbe abantu bangabothatisa kodwa abantu kabakwazi lapha bakho i-40 years le ilizwe lingelamali asonto encane kanti layo yakho Israel yaba yi-40 kodwa uhlupho lwaphelela khonapho kanti wayo lwethu selungani lufuna ukudlulela phambili unkulunkulu wethu ungaphi thina singani kasikhulule kunzimeni kasikhulule kuhluphekeni asiphathe ngesakho isandla obusa ilizwe alibuse ngokunanzelela ukubusa abantu yikubahlonipha hayi khona ukubusa abantu ngokubahlukuluza ukuthi abantu bazayenza intando yakho lekunzimeni abantu bahambe usithi kabangene ngenkani ilizwe kalibuswa ngenkani ilizwe libuswa ngumthetho ngiyabonga
linjani ku-Studio 7 banjani abanye ukuphila hhayi thina siyaphila lapha egoli la Ngizathanda ukuphendula i-audio kaBaba Lotho khona umgabo wathensilizwe. Hhayi, ngiyavuma sibili umgabo wathensilizwe, kodwa but mina engimsolayo ngowakithi wakonkomo. Unkomo nguye owathengisa isizwe sakomthwakazi esiyahlanganisa labantu besishonele. Ikuthi nje abantu bayakwesaba nje ukukhuluma ukuthi unkomo umuntu ohloniphekayo, kodwa but hhayi, unkomo yena ukusithengisa sibili wasithengisa sile. Kwamele ukuthi ngabe wathi ebuya empini laphana ebontu kuyehlula, wahle waba le mathebelelende, wahle waba le mathebelelende, wahle wabusa imathebelelende. Manje wayezitshetha uzabusa iZimbabwe yonke. Abamalela abafana beshonele, bamalela abafana beshonele, babuya babo zobulala amaNdebele futhi ka. Hayi, unkomo ngiyowasithengisayo madoda. Joshua Nkomo ngiyowasithengisayo. Athe siko sokumele athe sisikhanyele ukuthi siqalisa ngaphi isizwe sikamthwakazi ukuze sikwazi ukuzibusa. Yabona umqondo wabe lo mqondisi moyo. Hayi, ngiyawuthanda, ngiyabonga.
Studio 7 salibona linjani? Hayi, siyaphila mangaphi enkayimu mathemu. So-ke ngithi hayi bakithi, ake sizameni ukukhuluma kuhle singasajodozeli impi. Ukulwa lokubuyisana akusiyonto enhle. Kasikhangeleni izwe lase-Ukraine ukuthi selinjani, selizintshaka ngenxa yempi. Impi into empi. EZimbabwe besifisa ukuthi ngaka ibikhona futhi sizehlulekele sihamba sinje siphila. Ukuhlupheka kube khona sikususe, silwise isisombululo sokususa, hayi khona ukuthothozela impi. Impi kayilancedi. Siyabona isigaji okuncinyane kuyathothozela impi. Impi kayakhi, elayilethi buto futhi ngaze lilwe njani akuncedisi. Yabonga.
Studio 7 linjani? Linjani? Hayi, thina siphilile ngapha. Imathema wenkaya. Hayi, ngiyabonga izindaba. Ngibongela njalo leli lizwe elizwileyo elivela kupresident Mhlonitshwa Mnangagwa ukubana nxa eyanqotshwa ekhethweni uzatshiya isihlalo ngomusa. Sekusithi inkosi ngambusisa ngalokho. Ye, nxa enqotshiwe abe lokuthula, kungabi njengamanye amapresident athi nxa enqotshiwe ekhethweni khona edaza inkani esiyayo. UNkulunkulu uyabusisa umuntu opha omunye isihlalo obuyela eceleni ngokuthula. UNkulunkulu uyabusisa, wenza lo mbuso walo sala khonapho kube ngumbuso olesizotha, kungabi njenge-America abaqalisa ukulwisana. Khathesi umbuso kaBiden ungani kawukhanyi kuhle ngenxa yokuthi woniwa nguTrump. Yikho-ke nxa upresident esithi uvuma ukuthi anganqotshwa uyabuyela ebuthuleni, kungabusiseka, kungabusiseka sibili. Kodwa but laye lo ongenayo mina umusa bengunxusa ukuthi ahloniphe phela ama-ovethi kulabalweli benkululeko lapha abasebenza nzima, abahloniphe namapentshen abo aphume lokhu enjalo. Lezi ndawo zabo abaziphiwayo zime lokhu ezinjalo ngoba basebenza, hhayi ukuthi sengenile seyamelana nama-ovethi. Hhayi, lokho ngiyanxusa, ngiyanxusa uthando kalwandle eZimbabwe ukuze kube le ntutho kokube le ntotho. Ngimathema wenkayi, ngiyabonga.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ukubuyiselwa ngemuva okwenziwa amasosha akwele Russia ngawele Ukraine sokubangele ukuthi ezinye izakhamizi ze-Ukraine zibuyele emizini yazo esingamanxiwa ngenxa yokutshaywa ngamabhomba. Umongameli wele-Ukraine, uMnumzana Volodymyr Zelensky, uthi ulethemba lokuthi amabutho akhe engathola izikhali ezihlasela zikhatshana ama-nuclear weapons azanqoba amabutho akwele-Russia. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye indaba bebesilazo lamhlanje. Abanye bathi bona ukumbuso kaMnumzana Ian Smith owayebusa iRhodesia wawungcono kulo kamongameli Emmerson Mnangagwa. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe ngo-half past 7 Ntambama. Igama ngu Chris Gande.